isikhathi sendaba VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 7 enhlangula 2023 nguPractice Jeremiah ngisithi machono wakwethu. Endabeni zethu namhlanje
engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yamadeposit boxes asiye ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongani ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lalokho singakuthi ivault. Yona vele njongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kwande ukubana kugcinakale amanecklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise kuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kwele Britain uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulungwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulungwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe zethetheswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izitsheziso zomnotho. Kathesi leli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi walomthetho balakho ukugotshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lomthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalomthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo ukuthathelwa ubuzwe babo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende yawamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kuthe sokuvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga awe-Senate amaningi engawebandla elibusayo eleZANU-PF. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kombiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Uqathaniswa ledola linye elemelika kuthi izitolo lazo zwahle zakhweza intengo yempahla. Unkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakobulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandela ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoja ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesisukile kunjongo yokuthi singene kubhizinisi. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi ebeqansa kakhulu ngoba kuyabe sekungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasithole intengo isiqansile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela osiphatheleni abenza ngakhona kuyabaphambanisa bacina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa uholile kwi RTGS ukuthi uthole USD kunzima ngama rates akhona usala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani kupolitical okuyinto kwakhona okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiyo i-US olithengayo kubo siphatheleni. Abalama rate ajinja nsuku zonke njalo omunye lomunye eyabele rate yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakobulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe, kungakho uZulu ubesephephela kubo siphatheleni.
Uhlupho ekade luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi efake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi. Yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe beyedinga imali emkambo omnyama obekuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali. Njalo abamabhizinisi abaningi labo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyeyidinga emkambo omnyama, kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo. Yikho bekusenza ukuthi irate ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumende enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology INUST, uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukuchiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi eqatha nxa iqathaniswa la kwamaya amazwe isizathengiseka emkambo semthethweni, ukuthi ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise ukuyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi zigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuqhutshwe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungeyasela maqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery. Abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe emhlophe, njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo agugela eWangi Colliery kanye elemdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili Moyo wesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ungomunye owatshumayele kulombuthano ukuchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Abefuthene endaweni lapho okwabhujela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lowayiblayo, njalo kokunama-widows akwana 63 abangakanye abaphela ngomkabo esikhathi sena leso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yeWangi Colliery Company ogoqela u-managing director, ubekhona lama-head of department athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu lapho iWangi Colliery lishiya layo kafithane ukuthi yini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi eyenziwa umngabo sasikhathi sasebenze nalikhampani. Kule amanye amakhampani adebise i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi abangakhathazeki beshiya kumaybe chapter 11 ku-2023 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisinziweyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isinthwala hapo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamafithana ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona. Abanye bebebuye bethwela ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyele lapha abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ukuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma eshike nawo khona le Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele ezintegeni khonapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibaba kuchelwa abazali ayithiwe na director of abazali kodwa abangani bathi babaphutshelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years ona kuqhakazekile ukuthi hayi abuye yena azorepresent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-25 past 10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimo omkhulu kakhulu. Izisebenzi lezaphuthukelwa ngomgodi zawelwa umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho kwafakwa kwakhiwa nje imiduli kwafakwa namatshe amathomstone imiduli etshengisa nje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka 16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawa. Lizaxolake lapho lo bengumfundisi siyaphambili moyo wesonto ye Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabachumayele kumputhano weKamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kwele bhilithani yokuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Abangelamsebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende webhilithani wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Eminyakeni yemibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesafungizane belubhekisa eNgilandi besiyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezesabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNgilandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele sponsor ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa e-2 room tawuzephumula and I don't know ngizenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ma hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ola agency yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizwe unkosikazi Phathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye ngibona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. Igreediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi uMnumzana Sibusiso Mabuza weChrist Healthcare edolobheni leLondon uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Ethelene umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha. Ukulokhu udlalisa ilokhu zenu uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala ko 5000 ukuthi azohlala esitradeni umntana rand engasebenzi. Akulunganga lokho. Athe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele kubi.
UMnumzana Thamsen Ngampofu weBradford uthi abanye babaqhathi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi bababhadalisa izimali. Babagcwalise babanganikeza imisebenzi abantwana sibeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abane-corruption sebethatha zezinto eziphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola ngolama lokuzela kodwa ngeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha leBrighton uMnumzana Ndaba ezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulova bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede abanye sebesuke bathengisa izindlu abanye basuke bathengisa imizi. Abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanisa ukubhadala izikweleti zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kathesu okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edorobheni leManchester kuthi labo abangasela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and yagcina bebuyela ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama-agency i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiye le ekulist emsebenzi edingakala e-UK they have again to update i-home office budget hayi nasesifuna ukutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwelebhilithane i-home office yalile ukhuluma le-studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela lebhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilithane. Ngimana Studio 7 ikamana ngwezela Jesus Banda.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kwesizo lukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesihudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sichelesile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahla qale ngokuhlengezela inyembezi kwazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe ngumkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. Uthi bekungolwesine mhla ka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka eyisikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ejubile wangifaka embhedeni, baye bathi mina ngiphume ngahle ngaphuma, so basala bodwa wamuyibheka. Bangifaka usijeni ngahlala, bathi sebamnika umbheda, aceda umnika umbheda, ngihlala la ngihlala la. Bathi ngimphuzise umeleka, ngimphuzise umeleka ngo-4, umntana sishiya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwabakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTurkey Ndlovu oleminyaka eyisithiyagalolunye wavuka esephethwe isisu, ikhanda njalo esetshokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofethi, okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlasa esibhedlela eThemba Clinic. Sifika eThemba Clinic bamfaka ama-drip kuphela, sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Lobanje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle esabelweni seGauteng sezixwayise izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini, kodwa basebenzise alethwa zimota zekhansili ngemva kokwabelisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi iTswane, uMnumzana Silas Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisacwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxa yani.
Well, it's incredibly frustrating because
we as a pizza lathi ukuthi ivelaphi ngoba sesihlola amanzi aphuma ezimpompini, amanzi asemadamu, le ndawo yokuhlanza amanzi akule indawo, kodwa zonke lezo ndawo azilawo amagciwane e-cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa izakhamizi zeHammarskraal zithi i-cholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa iziphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka, njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcikeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo, njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibike izolo kubana kasikatholi ubufakazi obupheleleyo wokuveza ubana ngubani sibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhidlize idamu elikhulu laseUkraine elilesitshisa amandla kagetsi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba awe Ukraine, njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wawele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel lele Palestine, umumo wele Sudan, kanye nje lezo kulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza e-National AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. Intatha lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele-NAC
Elizabeth seBotswana okweviki lithili lesifiso sokufunda ukuthi leBotswana liphatha njani inhlelo zokulwisana legciwane lengculaza. Okhokhela leli qula umnumzana Raymond Yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili i-NAC ibe ngekhangela eminye imikhuhlane atsho igciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we are.
Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi liyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekane lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency, umnumzana uNtiretse Letlhale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu ukutsho ukuthi thina singcono kulani ukutsho singafunda komunye lomunye. Yebo, sesihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHabron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane lomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yaphiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela, ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe-National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking, bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV. Ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumele ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu uma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphila legciwane lengculaza kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphila legciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe antiretroviral wona anathwa nsuku zonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka njalo kuzabe kuyindlela yokuthi abantu bengaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhla ka 13 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amacha ukuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba. Kodwa singeke hlukane, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kweleBrithani ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.